Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ziku 1 kaNtulikazi 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imibono eshiyeneyo ngedale labaphathi ntambo elimenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe izolo ntambama.
Kufika uHelen Zulu kwaphuma emalangeni sithela amaZimbabwe namela ukuthi ngabaxoxa kufanele ukuthi ngabe kahle aphiwa ama documents aqhubeke eSouth Africa engekho ngokusemthethweni kufanele ukuthi ngabaphiwe amnesty.
Hlanje eZimbabwe lomhlaba jikelele linanze impilo lemisebenzi kamoyo omnumzana Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo owayengumsekeli kamongameli welizwe owatshona mhlaka 1 kuNtulikazi ngomnyaka ka-1999.
Ifiso ukuthi arubana lilanga elifakiweyo kukhalenda kahulumende yeZimbabwe kube lilanga namuhla esenza ngalo ekuthiwa yi-celebration.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ithuba lokuthi leZimbabwe libe ngumgcini isihlalo weSADC lokuthi iqhube umhlangano walumanyano ozayo lizabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ithuba lokuthi eZimbabwe libe ngumgcini isihlalo weSADC lokuthi liqhube umhlangano walumanyano ozayo lizabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke ngokusebenza lamanye amazwe emhlubulweni oseningizimu ye-Afrika. Uthi eZimbabwe lizahlala lizivikela kumizamo yamazwe aphetheya eyokuthi ibhidlize amalungelo elizwe lakhe kulandela ingxabano phakathi kweZambia leZimbabwe kudaba lobudlelwano leRussia lelizwe leMelika. Asizweni amazwi akhe.
Our nation will be hosting the SADC summit, where Zimbabwe will assume the chairmanship of SADC. This will see us consolidating, expanding, and diversifying the socio-economic development agenda of our region as envisioned in the SADC industrialization agenda. We reject hegemonic tendencies and intrusive foreign maneuvers by some West countries bent on sabotaging the rights of the people of Africa to true independence and sovereignty.
Umongameli Mnangagwa ukhulume amazwi la emathuneni eHeroes Acre lamuhla lapho obekungcwatsha umoyo omnumzana Romeo Mutsunguma obhubhe ngenyanga edluleyo waphiwa inhlonipho yobuqhawe lesizwe. Ezinye ingcwethi ezicubungulayo zombusazwe ziyasola amazwi kamongameli Mnangagwa zisithi okungathuthukisa umnotho welizwe kulethe inhlalakahle ukuthi eZimbabwe liqede inkohlakalo njalo lingephuli ilungelo loluntu. Elinye icele lebandla le-TRC lithi amalunga alo abotshwe ngesonto eGweru abesedlula ikhulu akhululwe engetheswanga icala. Isiphathamandla salelicele umnumzana Amos Chibaya utshele iStudio 7 ukuthi abakade bebotshiwe bebezama ukuxhasa umndeni kamoyo umnumzana Mboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe bathathelwa imota zabo njalo bavalelwa esitokisini. Umoyi wayelilunga laleli bandla obikwa wabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla leZANU-PF ngomnyaka ka-2022. Kodwa imota zabakhululiweyo zibikwa zilokhe zisezandleni zamapholisa. Lokhu kwenzakala amalunga e-TRC afika phosa amachumi ayisitshiyangalombili abotshwe kumaviki amabili edluleyo elokhu esentolongweni elwisa ukukhululwa ngemali yesibambiso eye-bail. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala South Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngedale labaphatha intambo elimenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe izolo ntambama. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Cyril Ramaphosa wethule idale elilabaphatha intambo abangamatshumi amathathu lambili 32. Kubaphatha intambo laba abalitshumi lambili 22. Bala basekeli ngamunye bese kusithi abalichumi babe labasekeli ngambili. Lokhu kutsho ukuthi leli dale lilamalunga angamachumi ayisikhombisa lane 74. NabeZimbabwe bathi inani elikhululeli yilo uhlupho lwakuqala oluzabangela ukuthi abakwamanye amazwe bakhohlakale. Kodwa ngameli Ramaphosa uthi bekungela inye indlela yokwehlisa inani leli njengoba bekudingeka ukuthi wonke amabandla alichumi lanye 11 akuhulumende omanyano abelomeli kulo.
All the parties have made a commitment.
Wonke amabandla mile ukuthaza hlonipha isekelo sombuso abuse ngobuqotho lokubumba imithetho engancindezeliyo.
Evidence based policy and decision making.
Inengi lichululu ngemva kokuba badalwe indaba zasekhaya luphiwe umnumzana Leon Scriber oyibandla le Democratic Alliance iDA. Intathele Zimbabwe umxolisi Ncube uthi kungenxa yokuzwelana laba kwamanye amazwe kunkulumo eziqhutshwe ileli bandla ngaphambilini.
IDA siyakhumbula ukuthi ile alternative migration policy ethi yona abantu abavele sebese South Africa belama ZEP kufanele ukuthi ngabe baphiwa permanent residence eSouth Africa ngoba bayasiza kakhulu kumkhonomo eSouth Africa. UHelen Zille uke waphuma emalangeni esithi yena amaZimbabwe namela ukuthi ngabaxotsha kufanele ukuthi ngabe kahle kahle aphiwe ama-documents aqhubeke eseSouth Africa. Wabe sesithi lawo ama-foreigners alapha engekho ngokusemthethweni kufanele ukuthi ngabe aphiwe i-amnesty, aphiwe isikhathi sokuthi alungise ubudlelwano labo leyo home affairs ukwenzela ukuthi baqhubeke bese lapha ngokusemthethweni.
Kodwa ke abanye bathi bakhathazekile ngumphathi intambo ogatsha lwezempila kahle omutsha umnumzana Aaron Motsoaledi. Umnumzana Motsoaledi nguye obephethe ugatsha lwendaba lapho abesilwa khona kakhulu efuna kwesulwe amapermiti e-ZEP. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa, Victus Matutu, uthi balesiyezi ngokufakwa kukamnumzana Motsoaledi kwezempila kahle.
Sisaba ukuthi songenzeka ukuthi afike la kwezempilo awomise kugcine kunzima ukuthi singabantu bokufika sifinyelele ekuthini selapheke lapha ezibhedlela lasemtholampilo. Siyathandaza ukuthi lokho abeyikho khona eseminyangeni wezekhaya angazila kho ngapha kwezempilo ngoba impilo yinto eqakathekileyo kakhulu.
AbeZimbabwe abaphila ngezemidlalo ukulingisa lokucula labo bathi bakhathazekile ngemva kokuba ugatsha lwezemidlalo lamasiko luphiwe umnumzana Gayton McKenzie owaziwa ngeculo lokuthi abokuza abahambe. Umculi weZimbabwe uPrithi Ndlovu ohola iqembu lezingilosi zezulu uthi abazi loba izifiso zabo zizaphumelela na.
Into besikhangelele kakhulu ebesifuna ukuthi kube iyenzeka kithi ama-artist abuya ngaphandle ukuthi basehlisele at least iprize yama permits ukuthi sikwazi nathi ukuthi sithole ama permits sikwazi ukuthi siperforme silezincwadi nathi ezisigunyaza ukuthi sibe khona lana elizweni lase South Africa.
Bakhona abethula iphika ngogatsha lwezemfundo ye primary le secondary oluphiwe unkosikazi Siviwe Gwarube webandla le DA besithi mhlawumbe kuzabalula ukuthi abantu ababo abangalamaphepha bemukele lula ezikolo zikahulumende. Abaningi bayathokoza njalo ngendaba zemisebenzi lokuqhutshwa kwamancane njengoba lezingatsha sezandleni zebandla le-ANC lapho abaningi abathi bathemba bazaqhubeka bevunyelwa ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi amancane njengoba bekusenzakala eminyakeni engamachumi amathathu edluleyo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Lamhlanje eZimbabwe lomhlaba jikelele linanze impilo lezenzo zikamoyo omnomzana Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo owayengumsekeli kamongameli welizwe owatsho namhla ka 1 kuNtulikazi ngomnyaka ka-1999. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi eliqoqwe leStudio 7 lichaze umuyi uMnumzana Nkomo njengeqhawe elalizimisele ukubona isizwe esikhululekileyo njalo esikhokhelwa ngenhlonipho. Induna uMayengwa Fuyana weMaphisa uthi umuyi wendlala iqhaza elilesisindo.
Iqhaza wadlalayo kithi lalamhla lokhu liyaphila kudala wahamba. Ngiyacabanga ukuthi waqala ukubizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe ngesikhathi kulela impi yonkululeko. Wabizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe ngesikhathi sesithole uSibuse. Wabizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe namhlanje engasekho phakathi kwethu.
UChief Sikhobokhobo wenkaya uthi kunzima ukuthola umuntu onjengaye.
Ngambona lobaba wasiriya indlela ayikhuluma ngayo, ayisindlela ngayo, angisayifumani ukuthi kusho ukuthi ikhwalithi yomuntu lwana ukuthi kholakale izaba nzima sazi njengobantu bethu.
Owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra uMnumzana Matthew Sibanda uthi udaniswa ukuba iZimbabwe iyehluleka ukuphuma losuku olusemthethweni olokunanza umuyi.
Lo ngesifiso sami, ngifisa ukuthi arubana lilanga elifakiweyo kukhalenda kahulumende yeZimbabwe kube lilanga lamuhla esenza ngalo ekuthiwa yicelebration, sikhuluma ngakho konke nje okwakusenziwa yi-leader yethu.
Isakhamuzi sePlumtree kwaMasendu uMnumzana Elton Dube uthi umuyi uMnumzana Nkomo wayehlonipha amasiko.
Wayewathathela phezulu kuyo yonke into ayifanele ukuthi yenzeke. Lamandla lokhu sikhala ngoba wahamba nje kwaba lesomiso esifana lesi.
Umhlali wakobulawayo uMnumzana Benny Moyo owalwa kumpi yenkululeko uthi umuyi watshiya umlandu.
Sasingithi ngesikhiwa i-nation builder, ukhomanda wamabutho eZipra wasitshiyela umlando esikwazi ukuthi ngabe ulapha ngabe uyakwazi ukuyicakulula. Abantu beZimbabwe khona bebona namhlanje ukuba bakhutha ugatsha ngokutshiya yena phandle.
Olwena amalungelo oluntu njalo engumabhalane jikelele wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi umuyi walwela amalungelo oluntu okusobala.
Ilanga elibuhlungu ngoba ma usukhangele ngemva kwalokho sibuyele ku-era yama-80s lapho abaphetha amandla baqale khona ukusebenzisa i-military against ama-civilians.
Osakhulayo ophatheka kwezombusazwe uMnumzana Ostalo Siziba uthi amandla okuqhubeka bephatheka kwezombusazwe bawathola ekuzinikeleni kukamuyi uMnumzana Nkomo. Kuthi ilunga ledale lePhalamende kobulawayo uNkosikazi Linda Sibanda uthi umuyi uNkomo walwela ilizwe okusobala ngisho lakubani, kodwa bayadana ngendlela uhulumende asephatha ngayo abantu. Umuyi uMnumzana Nkomo wazalwa mhla ka-19 ngoNhlangula ngomnyaka ka-1917, wabhubha ngomnyaka ka-1999 mhla ka-1 Ntulikazi ephethwe umkhuhlane wemvukuzane. Wayethethe uJohana Fuyane belabantwana abane ababalisa uThandiwe, uSibangelizwe, uSehlule loThuthani. Waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1990 kusiya ku-1999. Ibandla ayelikhokhela eleZaphu lenza isivumelwano se-Unity Accord ngo-1987 ngemva kokufa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili ngombhuqazo weGugurahundi. Kusenjalo ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bekukhunjulwa umkhokheli webutho leZipra umuyi uMnumzana Alfred Nikita Mangena owabhubha ngemva kokudutshukelwa yibhomba eZambia ngomnyaka ka-1978. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idolobho lakobulawayo elithi isimo samanzi silokhe sibucayi kulandela ukufa kwezinye inkonxa zamanzi ezamabhawuza osokubangele ukuthi kube nzima nxa kulungiswa imigwaqo. Kulezimfa kumbe kuphathiswa labo ababecitshelwe amanzi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba nenhlelo ezikhona zokulungisa lolu hlupho, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele nomgcinisihlalo wekomiti ebona ngamanzi ekhansili yakobulawayo uKhansila Khalazani Ndlovu kuward 10 eNtumbane.
Amabhawuza esilawo currently mathathu, emathathu nje akumele abe yi-7. So amanye afile. Esikhathini esiningi eli-1 liyabe lisebenza emgwaqweni njengoba liyakwazi ukuthi siyenza imigwaqo. Mhlawumbe ngesikhathi abe yi-2 nxa ama-projects kuyimigwaqo emibili ehlukeneyo. Then elinye ligijima la manzi lihambisa ezimfeni liyananzelela ukuthi i-water shedding yethu kulezi nsuku isinde kakhulu, sesihlala isikhathi eside singelamanzi. So lapho kudujekwe khona okubuthenwe khona abantu sabe sikhuthaza ukuthi at least kube lamanzi ukwenzela ukuthi kungabi le nkinga yemkhuhlane. So izimfa eziba khona kobulawayo, amabhawuza bayagijima bezizame ukuthi bahambise amanzi. La amabhawuza esifisa ukuwathenga amabili, sifisa ukuthi angezelele lapha kuleli nani esilalo. Mhlawumbe ngaleso sikhathi mhlawumbe sisiyafika ku-September, October, esikhangelele ukuthi vele isigaba somnyaka lapho kuyabe kungela amanzi khona okusiriya, sizabe nelisa ukuthi sibe sisiyathatha amanzi lapho esithatha khona. Sishida izakhamizi njalo ngamanzi ngenzakala ukuthi ebe semalutshwana kakhulu esiwadonsa emadamu ngoba i-percentage esilayo kathi isiyehlile ngempela.
Solungaphi uhlelo lokwakha idamu? Njalo lalithe uhulumende uza declare ukuthi idolobha lakobulawayo isimo salo samanzi sibi kakhulu, sokungaphike lokho.
Uhlelo lokwakha idamu khathesi solwaphuma ezandleni zikabulawayo, selusezandleni zikahulumende nezinwa, yibo asebelungisa ukuthi kuqhubeka ngaphi kusiya kusiphi istephu. Okuthi asisela information etheni, sesimelele yena uhulumende sizwe ukuthi uthini, njengoba siyakwazi sonke nini ukuthi amanzi angithi ngakahulumende, amanzi ngakapresident eZimbabwe. So izinwa yiwe controller amanzi, esikhangelele ukuthi labo bazakwenza ngeso elikhangelwe isomiso esikhona kobulawayo, baza kusheshisa lolu daba kwenzakala igujwe lalidamu abantu babenefit.
Ezinye inhlelo ezikhona ke ezamanzi eliyake lixoxe ngazo yiziphi elikhangelela ukuthi lazo zingafezwa?
Izinhlelo ezikhona yizo zinziyana ezingamanga lakathesi, igwayisha ngani, which is a long term, a government project, i-medium term yethu, i-popoma term elisezandleni futhi zikahulumende, esikhangelela ukuthi lapho bengaqedelela izinkulumo isizwe sizathola ukuncediseka. Bese kulandela-ke i-duplication of ama-pipelines enyankuni insizo, kuyindaba esisalinde imali kuhulumende ukuthi siqaliseleli iprojekthi siyiqedelele ngokuphangisa. Kodwa-ke hayi, ubulawayo akalawo amanzi. Siyathembisa izakhamizi ukuthi zisibekezelele khonapho esithi khona amanzi lingabona esiba khona. Siyacelisa sincenga abantu bakobulawayo, khelela phela ufake umakhontena olawo, ngoba lathi kungenzakala ukuthi anytime sathi sibona ama-reservoirs eseyehlile amanzi, sicitshe wena ule 1 hour watholi amanzi, sizama phela ukuthi siphampe kungani kuyaphakama, then bese sizovulelana ngokuhamba kwesikhathi. Lathi siyazama ngawo wonke indlela ukuthi amanzi is right, amanzi lilungelo lomuntu. Abantu bathola yenze not even enough. You find ukuthi maybe in 7 days abantu bathola ilokichi lithola amanzi nge 2 days. So abantu sebafunda ukuthi amanzi ayafilwa kuma containers ukuze abalaste for a certain period, but then ngoba vele bakhona sebe singelawo ama containers alinganele imuli zethu, kugcina kusenza abantu belayinela ezikotsho, of which ngamanzi angekho proper for i-community ukuthi bewanathe. Isimo samanzi asikho sihle, yikho engakutsho at the end of the day akukho normal.
Lo ngukansila Khalazani Ndlovu kuward 10 eNtumbane obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Abazancinta kukhetho lukamongameli weMelika uJoe Biden loDonald Trump sebeqalile njalo ukukhankasa kulandela ingxoxompikiswano abayiqhube ngeviki edluleyo. Ukudonsa nzima kukaBiden kwezinye izikhathi kungxoxompikiswano le sekuchiye amanye amalunga ebandla lakhe edinga ukuthi ngobani ongathatha indawo yakhe. UDonald Trump loJoe Biden baqhubeke ngokukhankasa ngeviki edluleyo kulandela ingxoxompikiswano yabo uBiden ezama ukupha abasekeli bakhe igunya lokuthi uzilungiselele ukukhokhela okwehlandla lesibili ukulandela ukungaqhubi kuhle kungxoxo mpikiswano.
I give you my words of Biden, I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job.
Ngiyalethembisa mpela bengasoke ingene kukhetho lolu ngingalathemba lokuthi ngizenelisa ukuqhuba lomsebenzi ngoba iqiniso ngelokuthi kunengi okungalahleka kulolu khetho.
Umkhankaso kaBiden wangempela viki ubulithuba lokuthi aguqule umcabango wabanye abakubandla lakhe elama-Democrats asebecabanga ukuthi ukungaqhubi kuhle kwakhe kungxoxo mpikiswano kutsho ukuthi sekumele kudingwe omunye ongamela leli bandla kukhetho.
If there were a new, a vigorous, younger Democratic nominee, I think people would take that opportunity in a minute to keep Trump out.
Ngabe kulomunye omutsha oleminyaka ephansi kwekaBiden okubandla lama-Democrats, ngibona sengathi abantu bebezathatha leli thuba ukuvimba uTrump.
UTrump uthi ingxoxo mpikiswano le iveze ukuthi ukhetho lolu ngolokukhetha phakathi kwamandla lobuthakathaka.
The question every voter should be asking themselves today is not whether Joe Biden can survive a 90-minute debate performance, but whether America can survive 4 more years of crooked Joe Biden.
Umbuzo wonke ovotayo afanele azibuze wona namuhla ayisiwo ukuthi uJoe Biden engenelisa ukuma kungxoxo mpikiswano yemizuzu engamachuma isichagalolunye 90 na, kodwa ngokuthi iMelika ingenelisa ukuma okweminye iminyaka emine uJoe Biden eseWhite House.
UTrump utshele abasakeli bakhe ukuthi ubona sengathi uBiden ngasoze aphume kulimncintiswano.
But the fact is, I don't really believe that because he does better in polls than any of the Democrats are talking about.
Abaningi bathi ngemva kokuqhuba kukaJoe Biden kungxoxo mpikiswano uzachiya lumncintiswano, kodwa iqiniso ngelokuthi angiboni kusenzakala lokhu ngoba wenza ngcono kukhetho ukwedlula amanye amaDemocrats wonke abakhuluma ngawo.
Amanye amaDemocrats okukhulunywa ngawo ukuthi angancinta endaweni kaBiden agoqela umsekeli wakhe uKamala Harris, uGovernor weMichigan uGretchen Whitmer, oweCalifornia uGavin Newsom, kagumbe oweKentucky uAndy Beshear, loweIllinois uJB Pritzker. Phakathi kwabalakho okungena esikhundleni sakhe akula osekhuthaza ukuthi uBiden atshintshwe. Ukutshintsha omelaleli bandla kukhetho kungakaqhutshwa umhlangano weconvention yaleli bandla kudinga ukuthi uBiden aphume kulomncintiswano.
They would have to go to the White House and try to convince him, and he will be tough to convince. And they'll also have to try to convince Joe Biden, and that may be even tougher.
Bazamele baye eWhite House bayezama ukukhuluma laye ukuthi achiye njalo kuzaba nzima ukuthi achiye. Bengazama njalo ukukhuluma lomkakhe uJill Biden, kodwa lakho kunzima ukwedlula ukukhuluma loJoe Biden ngokwakhe.
Umkamongameli watshela umkhankaso waqhutshwa ngemva kongxoxo mpikiswano ukuthi umkakhe uveze ukuba ngumkhokheli woqotho weMelika.
What you saw last night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity and character.
Elimbone izolo kungxoxo mpikiswano uJoe Biden, umongameli woqotho obekhuluma iqiniso, uDonald Trump obekhuluma amanga wodwa.
Ucwaningo oluqhutshwe yi-CBS News luveza ukuthi abasekeli bebandla lama-Democrats bathi uBiden kumele aqhubeke ngokuncintisa kulolu khetho. Isicamfundo sezifundo zombusazwe ekolishini leMarquette University uJulia Azari uthi umhlangano weconvention yiwo ozathatha lesi sinqumo hathi okuphuma kungxoxo mpikiswano.
State of the art research in political science about what sorts of events seem to drive vote intent and become increasingly sort of predictive of how people will vote in November.
Ucwaningo lwezombusazwe olukhangela indlela abantu abavota ngayo luveza ukuthi imihlangano yama conventions yiyo engathi ukuthi abantu bazavota njani ngolwezi hathi ingxoxo mpikiswano.
Umkhankaso kaBiden uqhube umhlangano lamalunga e-committee ye-Democratic National Committee ngomhlangano we-convention ozayo. Amanye amalunga e-committee le atshele abezindaba abe-Associated Press ukuthi umhlangano lo ubuncoma umkhankaso kaBiden njalo ungakhangelanga ukungaqhubi kwakhe kuhle kungxoxompikiswano. Udaba lolu luqoqwe intathelizindaba ye-VOA News uScott Stearns lalwethulela yimi uDabo Kancube oweStudio 7. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Ema Studio 7 amahle kungalitshona njani fuka njani hambe shiwa mapolisa mapolisa lamasocha neliphetheyo phela zokuthula neliphetheyo nelilwa lesigebengu hambe shiwa nxa abantu betshontsha kangaka shiwa mapolisa likwazi likukhangele nxa umphakathi usithi uyasukuma kube yini elivimba umphakathi lithi batshontshe kuze kube nini lo muntu litatshontshe kuze kube nini.
Basakazi linjani lonke, siyalibingelela ngothando lwethu lonke lukaJesu Kristu waseNazaretha. Sithi liphile basakazi lonke lisakaza uStudio 7. Hayi, siyayizwa imbali bakithi abantu bahlukumezeka ngala mapholisa kumbe bona baphiwa izigidi lezigidi zemali bahlezi kuhle emzini yabo behlukumeza abantu, kanti imisebenzi yabo ngokuhlukumeza abantu kumbe kumele bakhangele amasela. Hayi, kuwe abantu be-CCC bengababona sebebalandelela, bebabona lelo bandla sebebalandelela. Waye abezanu bengababophi, batshontsha bayona benza yonke into. Waye bengambophi umnangagwa, waye bengabophi umnangagwa abadla imali ezikhulunywa kangaka la, belandelelana labantu abangalamacala ngoba baphiwa insimbi lembhobho yokubulala abantu. Hayi, bengabosiyangisa mani, kanti bazalwa ngabona laba amapholisa, aningabantwana bezimbabwe.
Studio 7 minjani, lakho sicela imilayezo yethu kibalo esiyizwa ibalwa kustudio 7 esiyizwa iphuma kuningi okusihluphayo. Thina sihlushwa ngamanzi lapha, sicela uhulumende angenele asilamanzi, sithwele nzima sokuhamba amakhilomitha amakhilomitha ama-20 kilometers siyawukha amanzi. Sicela uhulumende angenele kithi niphosane umlayezo lo uye phambili khona le studio 7. Ngiyabingelela abalaleli bonke abasakazi.
Salibonani, salibonani, salibonani kustudio 7, linjani, linjani khona ngapho ngaseMelika. Hayi bantu baka basakazi baka studio 7, lingangikhohlwa phela bakithi, lingangikhohlwa. Hayi, lapha eZimbabwe kunzima bazalwane, lingangikhohlwa ngenews, ngicela inews, ngicela inews. Hayi, laba bathi thina siyahola kumathebelele ndi North balamanga, thina sikakuboni lokho uhola lokho sabhalisa mbesile 4 months sabhalisa lakhathesi asiboni lutho, lokho sabhalisa siqeda ukuvuna lakhathesi asiboni lutho. Asazi ukuthi baholisa ngaphi emathebeleleni North. Mina ngisemathebeleleni North enkayi kosikhobokhobo.
Salibonani Studio 7, basakazi lonke abaka Studio 7 elisilethela izindaba ezihlukene. Sweduli kabothu loko lo khuluma ngungwenya osuka endaweni yaseBhinga eChibila kusobhuku uTylos Ncube. Thanda ukubonga bakithi umusa wenkosi. Ngikhuluma kanje ngiseBotswana eGaborone. Ngithike kini lonke lisekhaya, salibonani bakithi linjani izindlala lezi. Hayi, ngomusa wenkosi kuzadlula.
Lawo bekungamazwi enlinabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona ibandla le-CCC elithi kubotshwa mahlayana kwamalunga alo ngamapholisa. Ngehlukahlukana sikhangele ebezikhokhela izizalwane zeZimbabwe ezihlele eSouth Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngedalela abaphathi intambo elitsha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.